iliqiniso ukuthi kungabe kulayo imithetho eZimbabwe evimba ukuthi umnangagwa kumbe umongameli ohlezi esihlalweni elethwe ekhantolo kumbe bethi ngesilungu bemsuwe esangumongameli. Kodwa okukhulu okumele sikunanzelele ukuthi kuleyi indaba elethwe ngu-CPF abantu bokuqala okumele bephendule leli cala abaletheswayo kasomongameli uMnangagwa kodwa liqembu leZANU-PF. Ngakho-ke uma uRobert Mpofu kumbe yena uMnangagwa esithi yena uMnangagwa njengoba engumongameli angeke alethwa ekhantolo, even kungavumakala khona kungayamukelwa yikhantolo uMnangagwa ebekwe eceleni, kodwa akutsho ukuthi iZANU-PF njengeqembu kayisela cala lokuphendula. Indaba leyi ibhekane leZANU-PF njengeqembu lombusazwe, ayiqondananga lesihlalo sikamongameli. Ye, kuzayenzeka ukuthi uma ikhantolo ivumelane lalo undoda olethele licala ukuthi ithi hayi iZANU-PF ayi-ekthanga ngendlela efaneleyo ngokubeka uMnangagwa ukuthi ebe yi-candidate eyama kuma-elections emele iqembu leZANU-PF, then umuntu oza-affektheka, umuntu ozaluza isikhundla sakhe kunguye uMnangagwa.
Umthethwandaba ubona uluphatha njani lolu daba?
Kunzima ukukhuluma ngento engenzakali, kodwa kukhona ukusola okukhulu okuthi khona ikhantolo zeZimbabwe, especially i-High Court kanye le-Constitutional Court, uma zihlala phansi zicubungula indaba zombangazwe, kulombono phakathi komphakathi kumbe public opinion yokuthi amakhantolo lawo awakho independence, kawazimelanga wodwa, kawalandeli umthetho ngendlela eqondileyo, kodwa avame ukwenza ama-decision kumbe ukuthatha ihlangothi leqembu elibusayo eleZANU-PF. Njalo uma sesikhangela ukuthi khathesi umongameli wenkantolo uJustice Malaba bekumele ngomthetho ethathe umhlalaphansi kumbe eretire, kodwa sabona umongameli uMnangagwa engenela ukuthi uMalaba eqhubeke eminye iminyaka emihlanu. Ngakho-ke ubudlelwano lobo obuseduze phakathi kukaMalaba kanye lesikhundla sikamongameli weZimbabwe yiso esenza umphakathi usole ukuthi inkantolo si-independent kumbe zizimele kumbe zenza ama-decision ayiwo aqondileyo uma zicubungula indaba ze-politics eZimbabwe.
Bakhona abathi kuyaliwa kuZANU-PF phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Kambe okwenzakalayo lokhu kungaba kuyilezo zimpi yini?
Ngokunye futhi lokho kunzima ukwazi ukuthi iqiniso sibili kule indaba lithini, kodwa singakunanzelela njalo sikhangela nje indlela iqembu leZANU-PF eliyenza ngazo izinto. Ekungeneni kukaMnangagwa kwasekutshise indaba ye-G40 leLacoste. Ngemva kwalokhu kwakulelinye futhi ihlangothi lelinye. Ngakho-ke i-history yeqembu leZANU-PF ihlala iyi-history exoxa ngenhlangothi ezibangisanayo. Akungeke kwamangalisa ukuthi kube lohlangothi olubangisa ukukhokhela kukaMnangagwa. Njalo lokhu sesikucabanga kumbe sesikukhangelisisa, sesikhumbula lokuthi sesisele leminyaka emibili ukuthi siye kuma-elections ethu alandelayo. Ngakho-ke kungabe kuyikuqala kokuzama ukunyikinya amandla from ezandleni zikaMnangagwa zibekwe komunye abantu abaphakathi kweZANU-PF abangafuna ukusebenza laye uma sesisiya kuma-elections aka-2023.